Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amano zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 28 kuMfumfu 2021 muKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu yedwa obulewe umkhuhlane wa COVID-19 izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncoma okwethulwe yisithunywa senhlanganiso United Nations esithi kumele zesulwe izijeziso zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bamiswa emthethwandaba abalwa impi yenkululeko ababotshelwe ukutshengisela emgwaqweni kukonona ngepentsheni ephansi.
Konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulo muntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane wa COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bafika phose 184 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4675 sebabulawa ngumkhuhlane lo elizweni leZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lolu luthi abantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abedlula izigidi ezimbili 2.6 million sebehlatshwe esibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bajabule kakhulu ukuzwa unkosazana Alena Dohan isithunywa senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esithi kumele zesulwe izijeziso zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla ngosuku lwesibili olomhlangano we-annual National People's Conference owenzelwa esabelweni seMashonaland West. Umnangagwa uthi izijeziso zenotho ziphazamisa inhlelo eziningi eZimbabwe. Uthe ule themba elokuthi amazwe azazwisisa ukuba indubo ezibhekane labantu beZimbabwe zidalwa izijeziso lezi.
Siyachaba ukuba basizwile ukuba siyazama ukulwisana lezijeziso zomnotho. Sifisa ukuba izijeziso lezi zikhitshwe ukuze njengeZimbabwe lathi siziphilele sodwa sinyela ukukhathazwa ngamazwe abelungu.
Unkosazana Dohan uveze ukuba uhambo lwakhe kweleZimbabwe lumtshengise ukuba izijeziso zomnotho ngempela ziphazamisa amalungelo kaZulu.
At the ground for introducing sanctions against Zimbabwe and repeatedly extended.
Izijeziso lezi kazihambelani lomthetho owe-civil and political rights. Niyakhankasela ukuba izijeziso lezi ziphazamisa kakhulu amalungelo abantu beZimbabwe.
Kodwa abebandla eliphikisayo le-MDC Alliance bathi indubo ezibhekane neZimbabwe zibangelwa inkohlakalo eyenziwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi inkokheli yebandla elibusayo yiyo eyenza abantu bahlupheke eZimbabwe.
Bafakela abantu abafana nalo njengomnangagwa lamanye ama-ministers akhe lamasosha labani lamanye amakhampani alungisa izikhali ezihlukumeza abantu. Ngalokho thina sithi special rapporteur ifanele itshelwe ngabantu ukuthi hayi abantu abafaka i-sanction ebantwini ngabantu beZANU-PF. Ngitsho le government yeZANU-PF, thina sithi iZANU-PF kayiqali lu ivume ukuthi yiyo yafaka ama-sanction njalo yiyo ephula amalungelo ayinqaba awe constitution lama human rights.
Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulume sebandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora uthi njengebandla banikeza uDowan umbono wabo ngezijeziso esithi balethemba lokuthi abangukhulumayo kuzaphuma kuphenyo lwakhe.
Kuzo zonke nje indaba ezisematheni ezifana lezama sanctions ezifana lolungelo loluntu ezifana na lo mpila kahle yabantwana bezimbabwe inkululeko yabo lengqubekela phambili yabo.
Unkosikazi Dowan ubekwe leZimbabwe ukuzocubungula indubu ezibangela izijeziso zomnotho elizweni lelini. Unkosikazi Dowan uhlangane neziphathamandla zikahulumende abenhlanganiso ezizimeleyo labanye abantu abazwisisa indaba yezijeziso zomnotho. Uphenyo lwakhe luzaphawulwa kumhlanganiso ye-United Nations eGeneva kweleSwitzerland. Ukusenjalo, umhlangano webandla leZANU-PF oqale izolo ukhangele ukugqitshwa ngomgqibelo. Ibandla leli likhangele ukuthi lizahlolisisa indaba yomnotho ukulisana nomkhuhlane we-COVID-19 lokunye. Umnangagwa ukhangelele njalo ukuthi uzahamba emhlanganweni ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-climate change kwele Ireland kunsukwana ezilandelayo. Kubikwa ukuba uzahamba labantu abalikhulu 100. Abanye babo kuthiwa ngabalani lomhlangano lo. Akasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abalwa impi yenkululeko ababotshwe eHarare ngolwesibili betshengisela emgwaqweni besithi kumele kukhuphulwe ipentsheni yabo bamiswe emthethwandaba namuhla. Umantshi obephethe udaba lolu uthe abantu laba abangamajumi amathathu lasitshiyagalolunye 39 kumele babuyele emthethwandaba kusasa. Bethesewa amacala okutshengisela emgwaqweni okungela mvumo. Batshele umantshi ukuthi baphathwe kubi ngamapholisa lapho kade behlezi khona enkambeni. Bathola imali edlula kancane inkulungwana ezilithumi lasithupha $16,000 ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Ben Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Uhulumende yinto layo ufana ukuthi ngawusehleli wayinanzelele ukuthi imali le ayincede ama-veterans ngalutho ngoba singabala ukuthi 16,000 RTGs ayithengi even umgodla wenhlangano ukuthi overtrend lizincedise ukuthi lilime kube lokudla emzini wabo elabantwana. So konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe lakithi labuya. Sathemba ukuthi kathesi ke sokuzasetshenzwa ngendlela eqondileyo ngoba yithi esesizibusa abansundu. Sasicabangela ukuthi abamhlophe yiwo abafanele besihlukumeze, kodwa kathesi abansundu abasananzeleli ukuthi ilizwe lelize libuye ubani lo bani wachitha igazi ukuze ilizwe libuye. Alibuyanga nje mahlayana ukuthi kwavuka likhona, kodwa kwachitheka igazi eliningi. Kwachitha igazi lezintombi, kwachitha igazi lamajaha, kwachitheka igazi labogogo labokhulu labantwana abancane ababe ngakazalwa.
Baba Ncube, siyakuzwa kakhulu kodwa usiyele okuningi ngakhonokho okhuluma ngakho ukuthi kumele ithingali yakunikwa nguhulumende weZimbabwe.
Sicela uhulumende izikhalazo zama-overtrains ezithathele phezulu. Zinike izinto ezenzakalayo ema-ofisini la abantwana laba esayibo esathi sikhulula leli lizwe abazange betshelwe ngathi kule 20% entweni zonke. Khonokho okusemthethweni uhulumende yikho fanele akwenze, akulungise yena uhulumende ngoba yonke into leyi isemthethweni ikhona kuma-acts, ikhona ku-constitution. Kanti okwenza kwehlule ukuthi kulungiswe kuyabe kuyini? Bona abasebenza emahhofisini befanele bebone ukuthi umthetho uyalandela. Njenge-20% kuland, 20% kumining, 20% kuyo yonke into bayakwazi emahhofisini. But ungafika khona into zakhona ziyabe zisingasayenzwa ngendlela esemthethweni sokuthi hhayi i-20% liyani iphelile. Iyabe iphelile, iyabe inikwa obani? Izinto esifuna ukuthi zilungisiswe zengezwa. Uhulumende asincedise ukuthi zilungiswe, ikakhulu abakhokheli bethu bafanele belungise betshayele emahhofisini la kulunge. But nxa emahhofisini kungatshayelwa kungalungi, uzathola ukuthi kuzaba kusiba lokuxokozela. Kanti akufanelanga kube lokuxokozela, kufanele kulungiswe kuthulwe kube le peace elizweni. But elizweni khathesi uzathola ukuthi kuyaxokozelwa kuba yinto esiluhlazo kumahhovedi, ibe lohlazo kuhulumende kanti siyangiselanani singalungisi into zethu njengelizwe singalungisi into zethu njengezizalwane zeZimbabwe ngokuthula yikwesikudinga thina njengama veterans special awezipho.
Umnumzana Ben Ncube ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association sixoxela ye ekobulawayo. Namhla sixoxa loZulu ngohlelo lukahulumende lokutholisa izifundo ezibhadelane lezempilakahle kule-National Health Service Training and Induction Modules phansi kwe-Public Service Academy. Ithethelisa indaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentathelizindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathintambo elecabinet.
The envisaged training programs will therefore increase the healthcare workers.
Lezi nhlelo zizosiza ukutholisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo ukusebenza ngendlela ethuthukileyo ukuqakathekisa isizwe sabo lemisebenzi eyenziwa mgceke kanye lobukhokheli obuqotho.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
EZimbabwe sivele silama training institutions, kungani singahlanganisi lama programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administra under those institutions? Uma sokubuya njengeproposal ngathi inkarakade yeproposal, does that mean ukuthi linto izabe vele isizimele laphana?
UNkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi qondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto kambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abaku-health kumbe izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena ku-health.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association nakhora ugcizelela kulokho.
Yebo, kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye lezempilakahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa-ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa sekusiba yi-national service sokusiba ngama-green bomber ukuthi badonselwe ngenkani ukuthi kumele lifunde lokhu ikakhulu nxa sikhangela isimo somnotho ukuthi sinjani.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe, hatshi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy, ezavusa imisebenzi, ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokho kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende, inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho, ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
And also the general populace of Zimbabwe.
Umphathintambo ogatsha olubona ngezezisebenzi zikahulumende lezisebenzi zonke jikelele kanye lenhlalakahle kaZulu uProfessor Paul Mavima ulandisa kabanzi ngalolu hlelo oselusungulwa ukuthi luzosebenza kanjani.
This is not a pre-service training program, it's an in-service training program. It's a program.
Lolu luhlelo oluzoqhutshwa kwabavele besemsebenzini luqale kulabo abakuhlangothi lwezempilakahle, lapho bazotholiswa khona izifundo injongo ingeyokuthi baqhube umsebenzi wabo ngokwesibanga esiphezulu. Okunye kwakhona kuphathelane lodaba zokwanelisa ukuxazulula inkinga kanye lobukhokheli
of goal setting, effective management.
Uthi kalulutsha lolu hlelo Professor Mavima ngoba lwaluvele luqhutshwa esikhathini sangemuva lanxa beselungasalandelwa okweminyaka edlula engamashumi amabili edluleyo.
It's also about orientations, Zimbabwean heritage, pushing issues of being
bafundiswa ngezokuziqhenya ukuthi bayizizalwane zeZimbabwe sanelise ukwenza izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi zisekele umbono othi wona eleZimbabwe lingaphuculwa lingenza ngcono njengalesi isikhathi sikhuluma ngohlelo lwe-Vision 2030. Phezu kwakho konke baneliswe ukuzwisisa inhlelo zikahulumende njengolwe-NDS 1
to Vision 2030. That's the idea.
Kodwa uhulumende akakacho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 seHarare ngimuMavis.
Ulive Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama. Sikhangela inhlelo zokuthuthukisa abesifazane kanye lokumelana lobhubhane lo COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uselubhekise eRome lapho azangena umhlangano we-G20 Summit lapho kuzahlangana khona inkokheli yamazwe anothileyo. Kuzakhulunywa ngesigudumezi somkhathi esidala ukungahlaliseki emhlabeni wonke jikelele, ubhubhane lwe-COVID-19 lokunye. Ukhangelwe njalo ukuba uzakhulumisana ngokutshiyeneyo loPope Francis. UBiden ulandela ukholo lwamakatolika. Esuka lapho uza kuya emhlanganweni oqakathekileyo ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-COP26 eScotland. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBiden uza kuthula okufiswa lelizwe leMelika elakhitshwa kwisivumelwano se-Paris Climate Agreement ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Kukhanya engani uMnumzana Vladimir Putin wakwele Russia kanye lomongameli Xi Jinping wale China kabasuze bahambe emhlanganweni le. Amabandla ezombusazwe amukele ngokutshiyeneyo imbiko yesithunywa se-United Nations ebesizephenya okudalwa izitheso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF unkosikazi Alena Dohan. UDohan ukhuthaze leMelika leBrithani ukuthi esule izitheso lezi ngoba isithi zilimaza uZulu okuyinto eyamukelwe ngenjabulo libandla le-ZANU-PF. UDohan ukhuthaze njalo uhulumente weZimbabwe ukuthi asungule ukukhulumisana okuqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe, kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lo mthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo. Ibandla le-MDC Alliance lithi ngempela uyitshaye ekhaleni kudaba lwamalungelo lenkohlakalo. Sixoxe lesikhulumeli somholi we-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda elelunga le-ZANU-PF uMnumzana Joseph Juma onguye osungula lingxoxo.
Sesithemba ukuthi ngabe amazwe lawa ayiwo afakele zithezo ayakuzwa lawo ilizwe elivela komunye hhashi elivela kithi kuphela ukuthi hhayi bakithi lo kade lokufakele izithezo lezo azishaye labo elithi zishaya bona kodwa zishaya uZulu wonke njengoba nje ebhodile ngezimbabwe yonke wazibonela wazivela abantu befaka ama-submissions lokunjalo. So kuqakathekile kakhulu-ke ubana sokunelizwi lomuntu okuvela ngaphandle hhashi
Dokotela Sibanda, nansi indaba. Sithi isithunywa se-United Nations kazisuswe izijeziso ngoba zilimaza uZulu.
Angikwazi ke mina ukuthi lowo muntu okukhulunywa ngaye angabe exoxelwa bani njalo imibuzo kade ibuza unjani lengqoqo yakhe besiya ngaphi. Into ekhonayo ukuthi izijeziso zifanele zikhitshwe ngoba izijeziso lezi zifakelwe uZulu weZimbabwe yiZANU engavumela ukuthi sibe le mihlangano, sibe lokukhululeka, kube lokhetho oluthembekayo, sibe lamalungelo njengabantu beZimbabwe. Ngibone ngani lezo zijeziso zifanele ziphange zikhitshwe. Njalo ngibone ngani lo muntu okukhulunywa ngaye la uyatsho ukuthi hayi kakulungiswe lezi zinto ezihluphayo. Uchilo futhi uMs Duhan ukuthi yena liyabona yekelani ukusebenzisa ingxoxo yama-sanctions njenge-device advocacy lilungise izinto ezifanele zilungiselekele ukuhluphana noZulu weZimbabwe. Ngibone ngalokhu kutshengisa ukuthi izalo lanxa yiyo ebimbizelela umuntu lo uzamele ukuthi abatshele iqiniso ukuthi hayi yekelani likwenzayo lokhu ukuthi lingantshontsha imali lenze lokho nalokhuyana selikhala ngezijeziso.
Yebo, isithunywa se-United Nations sithi izijeziso yizo ezibulala umnotho kakhulu, kodwa sithi udaba lwe-corruption kumele lulungisiswe. Udaba lwe-rule of law kumele lulungisiswe lalo, njalo amalungelo lawo kumele ahlonitshwe ngendlela. Ungathini ngaloko, Chu?
Umqondo ubana siwunanzelele ubana kushiwa udaba lokuhuquluza inotho, i-corruption, yinto okumele ikhangelisiswe njalo iqedisiswe. Kuyasilimaza sibili khonoku bakhona abantu sibili abahuquluza inotho, so kumele kukhangelwe khonokwana. Kodwa esikukhangeleyo ukuthi kona i-America nangwayo bengafuna ukubuya becatshwa ngomunwe besithi kona ama-sanctions bawafakele khonoku esikhuluma ngabo. Ama-sanctions lawa thina siyakwazi mhlophe kuphela ubana yinto abayifaka ngemva kokuthi sesiyenze i-land reform program yethu, yelani first track yethu naleya, sithatha umhlabathi kwabelungu siwusa kwamensundu. Khonokwana akubaphathanga kuhle, njalo ngento vele ebengasoze bayivuma kumbe bavumelana layo. Siyananzelela even kula mazwe amanye ayezinto ezinjalo, like kulo mzekeliso we-Venezuela, lako lapho okwenzakala into efana nayo layona le eyethu. Thembisa ke kodwana hayi nxa singajinja uhulumende lo owenza into enje, so sizasusa ama-sanctions enu lapho. Wathi so benjalo bathi sebeguqulileke sebefake omunye uhulumende, i-America yayibe lokhu iyala ubana isuse lawo ama-sanctions, yagcina isitshela lo uhulumende omutsha abana hayi sokumele libisele umhlabathi lo emakhiweni njalo liphinde libanike imali okuthi kona lithethe isikhathi sonke lesi bengasaproduci kulowo mhlabathi lento ezinjalo. So siyakwazi ngaba futhi yinto vele ebakhuba kakhulu kakhulu lokhu okwama-human rights. Kathesi ungakhangela zinenge indawo lapho okule-worst human rights records than kwela lapha elakithi eZimbabwe. Singakhangela even khonapha e-South Africa, ukhangele izinto ezenzakalayo amazweni o-Fabric attacks, abantu bafaka amathaya betshiswa, khangele eSwatini kathesi uhamba njani, ukhangele amazwe amaningi kakhulu kulezinto eziningi ezenzakalayo ko-Rwanda, many countries eziyenza okudlulise okwethu la, kodwa akula ma-sanctions afakuye kibo khona ngalo.
Dokotela Spanda, nansi indaba, ubaba uChimothi amalungelo ayahlonitshwa, udaba lukhona lapha ngolomaplasi.
Hayi, kazangatsho Nkomo, uthe khona amalungelo uyawazi kahlonitshwa, kodwa ucabanga ukuthi iZimbabwe ingcono kulamanye amazwe. Kodwa kungaselani oqakathekileyo ukuthi nxa bona abantu bezanu bezibona besenza kuhle kulokhu abakwenzayo, hayi kabaqhubeki. Uzulu weZimbabwe nguye oza melana nalolo daba, ukuthi kathi kungani thina siphonguba lilizwe elithwele nzima kangaka, njalo abantu bakithi bephila kabuhlungu kangaka. Ngiyalitshela mina ukuthi evikini ledlulileyo ngihambe saya lahle umntwana ofele esibhedlela, umntwana esishiye esibhedlela eselamalanga amathathu elokhu engelatshwa esibhedlela seZimbabwe. Kuthiwa ngoba abazali bakhe kusafanele bayedinga umuthi lowo lalowana lolo leyana, kodwa sisazi ukuthi ngapha utagure uphiwe i-$80 million ukuthi adlalise nje mahlayana. Izimali zitshontshwa nsuku zonke, batholakala bethola amagolide olushwaya besiye ema-airport bephuma le mali yelizwe beyihuquluza ngalolo hlobo. Lowo benguminista we-health lowo Badaya wabonakala ukuthi watshontsha imali esebenzelana lokunye okungamasela kwakhe lokhu ayelakho.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somholi we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa. Ubeqoqa endawonye lelunga leZANU-PF, uMnumzana Joseph Chuma. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa isisungule uhlelo lokuvulela abantu abaningi abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa lezokuhambisa amapasipoti. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngokutsho kombiko wethulwe ngu-Consul General Nkosikazi Melody Chaurura, kusukela kusasa kuze kuyefika mhla ka-24 Lwezi, i-consulate yeZimbabwe eJohannesburg izavulwa malanga wonke kukoqela langomgqibelo langesonto kusukela ngo-fast 6 ekuseni kuze kuyetshaya u-4 o'clock ntambama. Lesi sikhathi sivulelwe bonke abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lama-passport. Inani labantu abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka ku-375 lisiya kwabayinkulungwane 1000. Ngokombiko wethulwe yi-consulate, bonke abafuna ukuthola ama-passport lencwadi zokuzalwa kuzafuze babhalise kukhelebulenjini be-internet ethi www.zimbabweconsulate.co.za/appointment. Leli kheli lizavulelwa bonke abafuna ukubhalisa ngo 4 o'clock emini. Obhalisayo kuzafuze abhale amagama njengokufakwa kwawo esithupheni ukuze angakhonjwe emuva esesekonsulate. Akekho ozavunyelwa ukuguqula ilanga lesikhathi asiphiweyo sokuza econsulate. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi leli nyathelo lizaphathisa kakhulu abanengi.
Selokhu waqala iCOVID, iconsulate lithatha abantu abangu 375 kuphela, njalo i-online application ukubook appointment kusenziwa ngolwesithathu ngo 4 ntambama. Nxa sekudlule imizuzu emithathu kumbe emhlanu kuyabe sekugcwele. Sicabanga ukuthi ke lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi banelise ukuthi bathole i-appointment, njalo futhi banelise ukuyathatha ama-passport forms, bathathe lama-birth certificate.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo, uNkosazana Victor Mathutu, uthi kuhle lokhu ngoba abantu abaningi abafuna ama-passport bese bedlelwa izimali ngotsotsi abahle bavimbe izikhala zonke zokubhalisa.
Abantu abaningi sebedlela izimali eziningi kakhulu ngabantu abathi bona bayabasiza ukubhukha. Babhukhelwa ngabo 300 rand umuntu abhukhe appointment eyodwa. Okwenza njalo yikuthi kunzima ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhukhe i-appointment yokuya eZim Consulate. Nxa sokuzathi kuthathwe abantu abayinkulungwane ngelanga kulalaba kade bethathwa akade bengabeyi 375 ngelanga, kutho ukuthi sizabona umehluko kakhulu. Siyakujabulela lokho.
Kodwa kuMathutu uthi nxa kungalungiswanga eZimbabwe lapho okuzaphuma khona ama-passport la, lolu hlelo ngeke lusize ngalutho.
Akwenziwe phele kusheshiswe langale eZimbabwe ngoba abantu loba bengaze bethola abafomu lapha beyinkulungwane ngelanga. Nxa iZimbabwe ingakwazi ukuthi emahofisini amapassport kuthathwe amafomu angu-1000 ngelanga, kwenziwe lawo mapassport lama-certificate angu-1000 ngelanga, abazohlala abantu bephethe ini amafomu wabo ngezandla, kodwa kusiba nzima ukuthi bayisubmitha emahofisini amapassport lama-certificate eZimbabwe.
Iconsulate abafuna ezinye izinto ezinjenge-temporal travel documents, TTD, lokunye akudingeki ukuthi babhalisele ukuzothola lolu sizo, kodwa bona basizwa kuphela phakathi kweviki kusukela ngo-9 o'clock ekuseni kusiya ku-11:30. Melestudio 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingothuso
Khumalo.
Kwezemidlalo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezemidlalo we-volleyball eBulawayo Volleyball Association uWilliam Mazuro uthi kumele kube leqembu lomdlalo we-beach volleyball elimela iZimbabwe elizadlala kumncintiswano wamazwe womhlaba wonke jikelele wama-Olympic Games emnyakeni elandelayo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukhuluma ngemva kokunqoba ukwenza iqembu elimela uBulawayo kusigaba sakuqala esomncintiswano we-National Beach Volleyball Series oqhutshelwe eBurkinaf Bridge, uMazwiro uthe injongo yabo ngeyokuba bephatheke kwimidlalo yezinga laphezulu emhlabeni jikelele.
Ngabafana abancane esikhangelele ukuthi we're building for ama-Olympics or we're building for into enkulu eserious ukuthi njengeZimbabwe sizakhanya kumdlalo lo we-beach volleyball. Ngumdlalo odlalwa ngabantu ababili ejebejebeni, njalo kuyaneliseka even le ntengo zakhona.
Idolobho lakoBulawayo belimelwe ngabadlali abathi uHandsome Moyo kanye loKhutsa Ishe Mazwiro, bona abangamalunga eqembu leLuveve Volleyball Academy, njalo abanqobe kuyo yonke imidlalo emini abaphatheke kuyo khona le eBurkinaf Bridge. Isigaba sesibili somncintiswano we-National Beach Volleyball Series sihlelwe ukuba sibe khona ngenyanga kaLwezi yeBhinga mhla zili-13. Sikhangele umdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko isazisa uZulu inhlawulo zokungena enkundleni ngempelasonto, lapho kuzadlalwa khona imidlalo yesigaba se-quarter finals esomncintiswano we-Chibuku Super Cup. Itikiti elichiphileyo liyabe libiza amadola angamashumi amabili akwele Melika, kusithi elidulayo lakhona libiza amadola angamashumi amahlanu. Ocubungula ezemidlalo uWashington Sibanda uthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu abasoze benelise ukuyabukela limidlalo. Amaqembu ayethu bamnembili azadlala ngempela viki aphiwe amatikiti angama-250 iqembu ngalinye awokuthengisela abalandeli bawo. Abafuna ukuthenga lawo matikiti kumele baveze ubufakazi bokuba sebahlatshwa ngokupheleleyo amajekiseni awokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ubufakazi lobo budingakala futhi lalapho sebengena enkundleni ngempela viki. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngimuJoseph Njanjeni.
Singakhehluka nesihlobo othi sikhangele ezinye zindaba ebezikhokhela namhlanje. Kulo mntu yedwa ubulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, ngoKhepstube.